Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuMpandla 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatwa nguMinister of Finance isiya ePhalamende iyatshontshwa.
Omele inkulumane edale lePhalamende uthi kumele bethoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kahulumende ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu kwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibandla lezanu-PF labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Kuthenje ukuthi kuyaqhupha ukudla sekuthiwekwavuthwa bafika aya basakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoti yabesilesitiki badubula kathathu emoyeni basebethika la mathilekabo.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosele intuthu ekhijayo kwabotshwa omunye wabo izolo ematoleni South. Yethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuqaqaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kumele badoniswe abaqondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kahulumende ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. Uphulu uthi abaqondisi benkampani ye-Blenard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idale lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu nabaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Uphulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ngibona ingazane ilakuleqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliament inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi besikwazi ukuthi ikhompyutha laphana ingaba $200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ngibona ingazane kuyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatwa nguMinister of Finance isiya ePhalamende iyatshontshwa kithi. Kayisiyenze umsebenzi wePhalamende ngoba if you are going to steal 20 times while the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi ukusela bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi ePhalamende ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana mahofisi, kuma constituency awo awana mahofisi ezePhalamende. Umholo wawo uphansi kakhulu. They are not doing their incidents and incentives, they are my resources. Uzu kanyela ima leke kwa hudu inganani. Kwa hindi weta, nisa kakulu, tulete mba ubana, klasi huyela ya pala mbele next week, hindi ya mkala. Esi za muza ngayi, za muza ngayi, za muza ngayi, umuti ii administration ya pala mbele, iti ili, ipe dina izi iti ili, ya mbele shaka mbele.
Ye, ubona hani kumele kwezweni kuya pambili, ama tenda zona lao.
Ama tenda akona nao, injena ezwa ngao, uti aza ayo pasa. Kuzamele ukhangelisise ukuhlolisise ukuthi ama-stakeholders akhona abantu abaphathana kulawo mathenda ngabantu abangani, abantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani kungenamuntu oke wabuzisisa ukubana ikhompyutha ize-9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakileyo amathenda abanama-price akade e-reasonable kwenziwe njani ngamathenda abo. So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry ePhalamende ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo lephutha elinjalo khona kunamakhomithi ezama tender process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjalo. Kodwa singakhoza ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, sijayela ehlombe ngalokho.
Umnumzana kuqaqaphulu umele inkulumane edale lePhalamende sixoxelaye ekobulawayo. umnumzana Jacob Mthenda usomlomo wedale lepalamende uthi idale leli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kubamatanga umabhalane omkhulu uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi amathe njengabantu abaningi eZimbabwe.
Ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okunye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kithi sikhathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singala mali sinje, kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingabo okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumsokobane e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho ubona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isitshintshana izandla khonapho sokuthi omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana lathi sibe sesizuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonoko mina ngivumelana layo uphinde nesecretary we-finance ukuthi xa ekena lokhu akune kungasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokho ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona engani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwa kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncediswe kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyemele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gibs ngendlela enjengayenaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha ahangane kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko benziweyo amathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwencatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapha ntini zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe lokukithi kumele kume lokokuizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yokusela le yokusela abantu indlela ezidlula abantu asebetenta ngazo ngensuku zanami.
Ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokho nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenzakala elizweni wena ungathina ngakhonokho?
Mina kolokhu abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade gibsi ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe ne-responsibility eyokuthi sikudinisise njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-secretary of finance minister of finance ukubonile khonoku wakumisa kumele kukhangelwe konke gibsi khonokuyizinto. I-blame ingakungaphonga ukublamewa i-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo. Kodwa uhulumende kumele ube nelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye eBulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change athi apho sebe intuthu ehitshayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahla Mlotshwa omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho zethiswa khona icala lokutshutshuzela udlakela. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ake sizwe umamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, sithe sifika ekomisheni sashica amaphomiso ehlumile ezimbovolo sifika campaigni la i-candidate yethu eminithwa mhlaka 7 lapho elokhethwa khona ku-ward 2 ekomisheni emayini yaseligini. Sibafike beyi-team ngacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni so selibabonilebo laba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma sekayindeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari wamile ukuthi nika i-phone number kodwa kuthiwa ubharibhari samchazele ukuthi nxa ubengakwazi kule election mhla ka-22 kuzavota khona amakansila uthunzi jongwenya omele ilanda le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana labantu njalo akhankazi nxa kade ibharibhari engakwazi. Hayi, kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu, bavele bakha nje singabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bewaluthwane wabo ongaso mhlangano omkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sadres abantu ngabona kwe-30 minutes ithe singakaqedi bafika basebeshithi abantu badispese bethetheleyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intombelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithe nje ukuthi umuntu aqitha ukudla nokuphekwa kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesinespidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizwakuthoke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa kuhambe njani?
Ye mina ngihithwe intuthu kakhulu ngagijinisela esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-grade and bpr ubotshiwe ulele usenkambeni utshanekuseni bathi sebemthusha bembamusa egwanda sikhuluma ngisendleleni yegwanda esuke esaliseni kuthiwa bamthaja under imopa ku-law and order.
Kuthiwa bamthajelani ngakhonokho?
Bathi ngeke okhozele udlakela lelo kade likhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike benza kwaba lo dlakela?
Bekungeladlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe basebefika nje bedubula kathathu emoyeni bephasa amathilegasi balimela abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yeligimnine yindawo enezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo egogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephuselayo mathiyekhaya.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khonalokhu kumbe libaleke abanye benu bathwale bezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Sibalandile day siyazenaefaneten sisiyacela incwadi yokuthi si-attend esibhedlela bafika basinika sasesileya i-charge ye-assault against yeminumba i-charge ibharibhari ngoba ngiyepha i-order yokuthi abantu bathelwe ngu-p cas abazange bafise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umane sikhulume layo khanye bengumuntu olobuntu sibili layo khanye indaba leyi bingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje ekhisini sizihlalele okungalani ngikhumbula ukuthi khonapho esanyiseni e-crowd yezami ikadinkulu ngoba kade hosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-agendi babuye bazosukela abantu behlezi kumithini e-private.
Nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxe laye ekoBulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhrithani esililweni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzancwatshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House uyakhalela umndeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye leziqhiwi hathi ibutho lakwele Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekelele intshilongo eziningi kwele Russia ithembisa ukuba bonke abazakuya kwele Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo osanda ukwenziwa kwele South Africa kuveza ukuba abasanda ukugqiba izifundo emakolijini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kwele South Africa.
Thank you.
Soki sikati sezamasiko.
Senana masiko
wesenzi wemandla.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sixoxa ngokwenzakala kule Bhilitane. Ukujone indlovukazi uQueen Elizabeth II uzoncwetshwa kusasa emathoneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo luqondileyo ncanja. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondolozo kwethu sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezibindi zokuthi bezifananise lathi. So yini isiko lwamangisi lonolu? Uyabona nje le mikhuba yakhona bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha VIII, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imikhuba yabo babulondolozile. Singeza khonapha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo, sifane labo. Kodwa eqinisweni imikhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya kuChristianity, kureligion yabo. Kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje lawo ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha Mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho esibuka khona ngoZulu. Kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla Mfoka Mthembu. Kwathi mhlazana intaba ikhotheme, ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi. Nxa abadala belandisa imikhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona. Into zakhona ziyafana xathi lokunye esasikuzwa ngobabamkhulu esikubona lapha Mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Siba ngamafutshane khonapho-ke Magonya.
Ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela kungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu. Lamanye amazwe ayekade enqindezelwe ayikhulunazwe yiBritain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhuluna ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula kwingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze imandla esingathi yakudimanda. Kodwa okwakathesi ake sinikele amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze kulokhu okumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Siwuqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje besixoxa lomnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Bayawutshela bathi salulandela,
salulandela
iwo lomsi,
salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona siqina sizaphinda njalo iZaka 10 verse 7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwuseyile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu. Ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola, kutsho ukuthi kulamagama atshiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise izimbi ufica abantu behlezi bexoxa beceba amacebo ekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza laye ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti ke lapha suka khona ingxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena akhethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo laba kuzala kuphela kodwa yilaba abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kanti asobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalibibi kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela lakozibani abanye nxa ukhuluma ngabo lowo ukhuluma ngalowana kwenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana oxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyayi okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabantu asikhuleke Thixo engcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngoJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Ye kuzabatsha namhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esiqoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu. Ye kunjani Ngwenya?
Siyaphila Mr. Tiffany Janina.
Nosiphile kakhulu kunjani kolapho?
Siyaphila baba.
Ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi uhamba njani?
Sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu. Okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwelela imfuyo kakhulu endaweni yaseMangwe neyaseMagene noma ngithi Mangwe and Matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathathwa lapha yiswela wena uma ngithi amasela nje siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamaphoyisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde iy'nkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo obufakazi bonke esilidingayo bukhona yile nkinga ngempela ngempela esibhekane nayo sesizosazama ukuthi siqoxe iy'nduna zasemadoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye ba benze okungathiwa i petition bayise lapha kuma head of department, for instance njengabo DA or o provincial magistrate or national magistrate ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, sizokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini yokuhambe njani.
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontshela iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngceleni wasebuthwana bayintshontsha bese beyifaka emfule. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukanisa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala sokuthi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khona ngapho-ke ePlumtree. Sike singene kwezemidlalo khona manje lapho-ke asephumile kunkezo yeChibugu amaqembu athele Highlanders leDimbare Dynamos.
Highlanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibugu Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyayeli kwenziwe ngelebulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqetshi webulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe abafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
Sibatshayela ihlombe abeqembu leBulawayo Chiefs. Yebo kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana basuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili, sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Ohlusele iqembu leBulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders yeBulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Aubrey Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs selidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisa ele-FC Platinum, ele-Black Rhinos kanye nele-Herentals. Iqembu le-FC Platinum linqobe le-Dynamos nge-4-2 ngemva kokuchaya kwembekwa, ikanti ele-Black Rhinos linqobe le-Chicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokuchaya kwembekwa. Nansi impumela eminye imidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu le-Brentford linqotshwe nge-3 kanyanga le-Arsenal, kuthi iqembu le-Everton lona linqobe le-West Ham nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier, njengoba linqobe lePapua New Guinea ngama-wickets ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola, lathola amaranzi angama-92.3 kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angama-92.6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusasa sikaGroup B, njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolwesithathu lidlalele le-United Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B obudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe le-United Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Yimi le-87 kobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singagqiba uhlelo lamhlanje, othi sikhangele beselazo omele inkulumane edala lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali kahulumende ngendlela eziphansi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uCape Stube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU PF labo bathi babambeka ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu ehikishayo, omunye wabo wabotshwa. Mokip Stube lo olivalisayo ilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.